Lamhlanje lilanga elikhulu siyathokoza siyajabula kuyinto enhle kakhulu umongameli webandla lethu le Citizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa wenelise iminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 years siyathokoza kakhulu sithi thina kuyisiqalo ke sokuthokoza kwela lo mnyaka ka-2023 sasingene kiwo ngoba sikhangelela ukuthi ngemva kokuba umongameleni elisele eminyaka ukhetho luzabuya-ke ngontulikazi-ke kumbe ngo-Augusti ibandla le-Citizens Coalition for Change lizanqoba okumangalisayo umongameli wethu ahambe e-State House. Yikho sithokoza laye-ke ilanga lakhe lokuzalwa, ikanti-ke sisithi thina yisiqalo-ke sokuthokoza kuyena lo mnyaka. Kuyinto enhle kakhulu, sijabula laye ukachamisa, sijabula lemuli yakhe, sijabula lo Zulu weZimbabwe wonke jikelele. Lamhlanje lilanga elikhulu-ke umongameli wethu enelisakhona-ke iminyaka engamachumi amane lanhlanu.
Abanye babandlovu bathi uChamisa engaba losekelo abuye abe lokuhlakanipha akukhulekelayo, kodwa nxa lingelazo ingatsha zebandla elizweni jikelele esingathi ngama-structures ngesiNgisi, lidlala njengesikhathi kalisoze linqobe kulolu khetho.
Nxa kuyiwa ekukhethweni ke lwelizwe kukhethwa ama-councillors, kukhethwa amalunga edale lephalamende, ama-senators lomongameli, kakusebenzi ama-structures, kodwa-ke kusebenza-ke i-voters roll, abantu abayenelisa ukubhalisa amagama ukuthi bahambe-ke bayekhetha bayevota. Yikho-ke siyakwenza khona lokho, abantu siyabarejista. Ngikhuluma kunje-ke mina njengokhansela kakawadi 80 kobulawayo kusukela umnyaka nalowo uqala kufika lamhlanje, sengihambe labantu-ke abafika i-150 ukuyabhalisa amagama ukuthi benelise ukuvota. Njengebandla-ke sizilungiselele abantu babhalisa, sesigijimela lona leli nani esilifunayo ngoba sifuna i-6 million votes. Babhalisa abantu njalo siyale themba lokuthi umongameli wethu-ke uzanqoba-ke ulobuhlakaniphi, ulobuciko obukhulu kakhulu. Okusimangalisayo nje, okusihlekisayo yikuthi-ke ibandla leZANU-P F esikhathini esiningi yilo elikhala ngokuthi ama-structures e-CCC kabonakali, lifuna ukwazi ama-structures ethu, kambe lifuna ukuwasa ngaphi.